ngakhangela indaba ye COVID lokuziphatha kwabantu, abantu sebethele ngaqandayo ikakhulu ngenxa yokuthi inani labantu asebesifa bebulawa umkhuhlane we COVID-19 selincane kakhulu. Mhlawumbe ngelanga kungafa one, umbe vele kuze kuye preview kungafanga muntu. So konke kwenza ukuthi abantu bazitshele ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, umachaya bhuqelo sedlule. Uzafika ulanxa ungena kumbe kusemabhasini la kaZubco, ukusanitize sokuyimvela kancane vela kusenziwa. Abantu lanxa sebengena emabhasini bayazikhiphela ama-mask nje babethwe ngumoya. I-mask sigqokelwa nje umthetho njengoba sigqoka nje izicathulo lamabhulukwe, kodwa ukuthi singabe sikugqokelani bona nto ebantwini sokuphelele konkani. Ngoba lanxa ukhangela nje abantu abazithengisela edolobheni, iningi labo liyabe liwagaqile ngaphansi kwesiliva ama-mask. Ukhangela abantwana besikolo bagqoka vela abaningi nxa sebengena esikolo ngoba kungumthetho ukuthi kawungene egedini ungagqokanga i-mask. Bangafika emaklasini iningi labo nxa kuyikuthi umbalisi kakho kumbe nxa kuyikuthi nje babodwa isikhathi se-break, vela abaningi uyafika ukuthi baye beyizibhubhubhu beyisiqumbi bezixoxela lama-mask akhona bengafakanga. Kunjalo-ke labantu nxa bevele besazana bezihlalele uyafika mhlawumbe lokuthi abasethuki njengakuqalisa ukuthi kuyabulala, kathesi hhayi abantu sebezithele ngaqandayo nxa sikhangela indaba le COVID-19.
Kulo mkhakha omutsha lo owe-COVID-19 ovelela kwele India ukuthi usungenile elizweni, abantu bayabezwe ngakho lokhu yini? Kumbe sesibala lalwana we-South Africa.
Lo mkhakha omutsha othi wawuvelela kwele India ikakhulu, abantu hayi bawuzwa nje njengoba uyawuke wakhulunywa kumaradio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwa abatholakeleyo, kodwa ukuthi kade uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi. Abantu bazi ukuthi kule COVID nje ebivele sesihlezi layo kususela kumnyaka ophelileyo njalo sebezithele ngaqandawo ngayo, kodwa lowo ukuthi umkhakha umubi njani hayi mhlawumbe songaqa lisa khona ukuthi abantu baqalise ukunanzelela nxa kungenzeka amanani abantu ababhubhayo baqanse njengoba sesiya esizini yomqando kumbe sesiya kulesi sikhathi somqando. Lokhu bezicabangela nje ukuthi i-COVID yena lani COVID abayaziyo asebephile layo bazigqokela amamaskawo nje bangabona amapholisa kumbe banganqabe siyahlangana endaweni ezithile lapho kulabantu khona abaningi, kodwa nxa bejayelene bavele kabagqokagqoka amamaski abantu. Lanxa abantu baqonqosele ukuthi hayi sisesikhathini esibi asihlanganeni sibe linani elingaka, kodwa uzafica ukuthi njengoba ngengathi ukuthi uZubco uvele kaku-observe khona kungafica abantu bebuthene. So nxa kukhulunywa nge-social distancing uZubco kade wayena enga-social distancing ukuze abantu phela bangathelelani umkhuhlane, ngoba kathesi sibona ngathi uZubco sengaba nguye i-major driver ye-infection nxa engathi yaqhamuka ngoba abantu babuthana kuye khona phakathi lanxa bemmelele.